Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini ubangela kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezitshezo zenotho.
Nxa ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngiboshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ezithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Yintathele zindaba umnumzana Valentine Maponga lobaita moyo mozulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo kasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labo abanye amazwe ngendaba ezijeneyo langesijeziso zenotho. Unkosikazi Virginia Mapiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lomnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo omele iphelandaba jabalala edalela ePhalamende ekubandlela ZANU-P F.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini ubangela kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho abantu baphakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi khona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho kubalulekile khona kodwa yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyazesondile ukuthi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu labo kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasoziphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abona ngantu ulelilungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho
umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba ukuze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukuginqula uhulumende. Kodwa vele akuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngathi iParliament kathesi so sikhuluma izaba le-public hearing ekukhulumisa udaba lolana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ukuba nelizwe lakhe belijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuwo muntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu ngumuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhanya uyalwisa sekuthi yona ikhithwe ngayilunganga.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF wexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho e-South Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kwezimbabwe
asesabi lutho bakudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilantshi khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senzo okufana sithathi DA futhi angeke kuze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo bazakuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikamgabe bathi indaba ekamgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphonguto sekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazwalezi hhayi lokhu okweZimbabwe ukuthi akumele ungaxoxi lomunye umuntu khona apha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshe anti abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange bakulawo so ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekeeper uSmith basebekopa ukuthi hawe izigwenxa zikaSmith zimnandi lati kahle sihambe ngazo bechama bataka Smith nalawana lokho si iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khonoko okutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeka ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able to kukhulume ngawo ukuthi kathi alethwe yini asihlupha njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanelela uyikubusa bani khona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israyeli e-Hamas baqhuba umhlangano okuzama ukuba amacelela amise impi iyaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa yi-Hamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israyeli selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo ezinenge. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salibonani balaleli emakhaya. Lona nguMavela Sidube, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, magajeni kuyabenyathi. ubaba kunguduku umthembo sithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuzizulu line, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti ke mina ngithema ngokubhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi ha-a, kanti okhokho emdulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo. Lingakhumbula kakhulu bayakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwa emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokhu.
Singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla lamasiko, izulu kalisani. Bekuyiwenjelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khalingungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke enjelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwenjelele. Bekuhanjwa kudala, abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu, kusathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke laba bamba begamula izihlahla lezi zitshiswe, igana liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo enye ingcekeza yonke esegangeni. Kuhanje kuyecela izulu, izulu line, kodwa namhlanje alikho. Abantu bayafa indlala, ngisalijahe lisacathulayo, bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakonakelephi singabantu abamsudu, abantu abamnyama. Silahlile amasiko, namhlanje izulu asisalicele, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele, bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini, kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, uphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama, phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe, sithi uNkulunkulu akasizwe, kanti hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarevisanga, kodwa lomntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokho. Isintu sethu silahlekile, asisele isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni, izulu silicele, liwenjelele, lihlonitshwe indlelele. Kudala bekunezi zibe ezizimamazi, kodwa namhlanje azisekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwedi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa lakusasa.
Kangele zinye ziyowagcina amasiko awusenziwe, kangele amanye bayawagcina amasiko awusenziwe.
Okwamanje soke isikhathi sezokholo lesiKristu silontungamela inkomo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sixoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho uPaul uyakhuluma labaseGalatia, yena lapha sibona ukuthi uPaul wayekhuluma labaseGalatiya ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazi uNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaul wayelapha ebachasisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa ngakho ke akumelanga babuyele ngemuva kodwa sihlangana labo ku chapter 5 la Galatia chapter 5 verse ka 16 uPaul uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngumoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanisa ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lo Jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye uJesu uthi yena mina ngilivini yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona ikuzithiba lapho uPaul uyakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga kulokuthembeka kulobunene kulokuzithiba kulothando kulokuthokoza kulokuthula kulokubekezela ngakho ke kutsho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kuJesu enye into eqakathekile esinye isithelo zabalaso yikuzithiba kutho ukuthi lapha ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapha uyakhuluma ukuthi ezintweni ezinje akulamthetho kutho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho senanzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo ufuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkomo
yes siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa nonkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwewozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
Tina siyathaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu awe-Biz Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo for instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani so abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu ba bakhulume ngokwama-business wabo omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha go JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama participant esu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sibona ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngathi akuhambise njani uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like katesi siya-advertisa e-online sibona ukuthi kuya kunabantu abaningi afuna ukuthi bangene. And siyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. And siyabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Isilikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bese sabe ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu ayikwazi ukuthi iyenze amasizo ayi-4 kuphela and sesiphelile. So ngathi sesiphelele online program ukuthi sesifundise abanye abatsha. Kodwa sina sithi since i-program yakhona inguza ama-mentors. So abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then sina la sesikhethi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayoyidinga. But owakasesi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube ne-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sifuna ukuthi ube ne-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo ezothisa sibandawo sethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe namhlanje, Arsenal Movers 0 Highlanders 0, Caps United 3 Wanga 0, Chequered Pirates 1 Simba Bora 2. Izolo ke iBigita Minerals 1 Itel 1-1 Chicken Inn 0 Dynamo 0 FC Platinum 1 kuti Green Fuel 0 Herentals 1 Yata 0 Ngezi Platinum 1 Plower Chiefs 0 ZPC Karipa 0 Manika Diamonds 2 Eskom nopanengalani ke yezomklomelo abafana ba Highlanders bale 10 games kukanti 19 points le Manika Diamonds le 10 games 19 points Simba Bora le 10 games 17 points Chicken Inn ke 10 games 16 points. Kukanti ke abafana beDynamo sihluke bengaphansi esingathi ke bottom half ye Premier Soccer League eZimbabwe.
Nanko kunye okwezemidlalo ake sizwe njalo ezotshisa sibanda ixoxa loDouglas Mloyi okwadlala umdlalo wenguqu yokuqembu leHighlanders.
Wacula umculo lodumo lwabo uMajiva wathi kuleli lizwe sake sashayina waphinda wathi ithi lamoya elamathambo ngabe dlala njalo uDouglas British Mloyi. Kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo wafunda khona waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda. Pho waqala njani ke ukudlala ibhola leHighlanders?
Right, ku-reserve side ngangu-1972. 1972. Yeah. British wayengumvimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazelela ukudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kuqwayela indaba was the youngest player and then retire ngitase ngokuthi play so uyazi vela abantu okuzana kona athiyeni lore zingadlala la yesi but I enjoyed kakhulu ngilobona ngilozanda hayi kakhulu khona bese ngisiya retire sona sengindaba uzanda
abasekeli bebhosi babesithi ke vala ngebhethu dagi ngesikhathi edlala iHighlanders ngoba esaziwa edlala ke ezenguqu ezingene eliphezulu wakwenza njani ke lokhu mloyi
akhona ukukhuma iqiniso nginangake izinikele ukutry hayi ngo ama strikers ayikhona simply they were dangerous futhi ngakuthi ngithi lo hayi kwakuzima so nangayizinikela zithi hayi wot try and shut them out asatanyela kwasala i-league nje kuphela yodwa i-league yeyasalayo kuphela ithi i-rosebom ithibuko hayi thibuko sokungani ngeyethu kwasokumele nje basiningi zithi hayi thathani i-castle cup izifa i-castle cup yayi-castle cup then but yaqina sekuthiwa yizifa cup o-independence labo
umloyi esekhumule ijogo wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiretire vele bahle bathi ngcono ungene ukucoche right sendithethe kama-certificate la asokuthiwa khona o-right ungcono uye kuma-lower division ngahamba kuma-lower division sp ngachova right ukuthi lami ngithole i-experience mbayimbayimbayimbayi hayi ngasebe ngifakeke uwylinders and assistant coach ngaba ngu-assistant kalokuzinkukamadinda
uBritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe la kulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga
angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala but there is a big difference the difference ukuthi na one out ngikhala ukuthi la abafana kathi sibadlalela imali thina it was all about passion right abaqinanga because lokudla bakudlala sina sidlala sasisiphekile isho sisiphekele thina isitshwala thina esiyifuna right ufanda ukuthi sasiqinile ukudlula abafana hayi laba abafana babedlala labo right
abantu bathabake badlala ibhoso kumele kube yibo abaphatha isikhundla kuqembu le-Highlanders ubona njani ke lokhu mloyi
kunzima in the sense yokuthi ha ukuze ungene laphana ya ukuze ungene laphana phela sokumele ube le mali manje thina singonjwada silalutho but you are trying siyefika khona angazi into sizafika siyakubeka unkulunkulu lokuthi hayi siyefika lapha phezulu khona
ubritish Douglas mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu le-Highlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenza lutho kwezemidlalo wenguqu ngimele studio 7 ngisebabafel stadium kobulawayo igama lami nguyesu jesus bani
ye kwamanje sike sizweli nabalaleli be-studio 7
salubonani studio 7 lani bonke balandeli be-studio 7 nalibingelela lani basakazi nangobhusha umoya ngikhuluma ngisedobheke ngokuhlala ngokusebenza ekhaya ngibuya efana mina into engikhathaza kakhulu lugaba lwamathicha ezimbabwe phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa ezimbabwe right kufundwani ma kungathi esizikolo mazivula sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe sibungiselele sibhadale yonke into athe sawulamali awuzokusenti ubungiselele abantwana bantu ukuthi mzezokupha utitha ngababhadale kanti kufundwane vele akuyekile phela njalo lale lezakhamuzi zigodi izandla ziyazithulile kathi imali thina siyikhupha phezuke sibhadalele izi hayi ekusokuthumathi la ndikubhekile matitha lani hayi hayi lezakhamuzi azilincedisi uyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo yitho sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke yoku okuyizidi kwangifona lokhu kusizayo nakho sokubulala futhi ufundi abantwana ukuthi izidi kwangifona lokhu hhayi sahlupheke ezimbabwe kanti kathi sawonani kati hhayi indlala ibuhlungu ma
selibonani studio 7 injani hayi thina siyaphila ungulubu sefolosi sicela phela thi ungenele phela sibona kathi kwenzakalani ngoba umbuso lo osithwalise ezini, umbuso lo osithwalise ezini, adlula abantu bathwele ezini. Mara kula mgwaqo ungabheka uma usuke epolisi yako Bulawayo, ayi kumagodigodi, isikhulumele le government isilungisele umgwaqo.
Yes, ngibonga kakhulu Oliver Lisanga injabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, sibonga kakhulu kwenkathi lisenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.